So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Alingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 11 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa abikwa edinga abanini beplazi le Cashel Mile senyamandlovu ababalisa mnumzana Sipho Malunga, Zephaniah Dlamini lo Charles Moyo. Leli plazi libikwa lifunwa iziphathamandla zikahulumende. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba, usethembise izizalwane zeZimbabwe ezivele South Africa ukuthi zizaphathiswa ukuya ekhaya nxa amaphepha azo engaphela umsebenzi.
Uchaza khona ukuthi abantu enhlizweni zabo abazimisela ukubuyela kodwa akusela ngenye indlela.
Impumela yokhetho lokudinga umongameli weleki Kenya ilokhu isethulwa kulokuthula lanxa bengabaningi kakhulu abavotileyo abakuluhlu lwabavoti.
Kukhanya abantu baseKenya bavote bekhetha abantu ababafunayo ababathembayo lanxa nje i-turnout ibe phansi at only about 60%.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni wo Studio 7. Amapolisa abikwa edinga abanini beplazi le Cashel Mile senyamandlovu ababalisa umnumzana Sipho Malunga, Zephaniah Dlamini lo Charles Moyo. Leli plazi lathathwa nguhulumende ngomnyaka ka-2020 kodwa abathathu laba baya emthethwandaba bephikisa ukuthathwa kwaleli plazi. Idale le High Court lokhu lingakanqumi ukuba kahle kahle umnini plazi ngubani. Leli plazi libikwa lifunwa ukuthathwa yiziphathamandla zikahulumende ezibalisa abomnumzana Love Mojiane lo Legina Muchimba. Igqweta labo Malunga umnumzana Josphat Chuma uthi okwenzakalayo yikusebenzisa amapholisa ukuhlukuluza uZulu ngoba kungela cala abalidalayo. Asenelisanga ukukhuluma labo mnumzana Jiane lo Mujimba. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba usexwayise izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi zihloniphe imithetho yakulelo lizwe. UShaba wethule amazwi la esePretoria kwele South Africa izolo ngemva komhlangano awenze lo sohabo wele South Africa unkosikazi Naledi Pandor. Amazwi kaShaba aza ngesikhathi izizalwane zeZimbabwe eziningi zibhekane lokuxotshwa kwele South Africa ziphindiselwa ekhaya ngoba ama-permits azo ezaphelelwa yisikhathi ngompalakazi. Umnumzana Shaba utshele umsakazo we-SABC ukuthi udaba lwamaphepha lolu soludale ukungahlaliseki okukhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezilakho ukubotshwa zibuyiselwe emakhaya njengoba amaphepha azo esephelelwa isikhathi. Kodwa uShaba wengezelele esithi bazaphathiswa abayabe befuna ukubuyela ekhaya. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi.
So akukho nje into embi lapha ichilo mpela uqondile, kuvele kumele sihloniphe imithetho yakuleli lizwe ngoba nalo ilizwe elizimeleyo okumele ukuthi isethekele sifike sihloniphe imithetho, kungabi ukuthi umuntu uzenzela lokho nalokho akuthandayo kodwa ayenze ngemigomo yalapho agcineke khona.
Ngokwazi kwenu kukhona yini angaba ekukhulume eloso wabo wakhona ngapho phezu kodaba lwamaphepha asephelelwa yisikhathi yama exemption permits abantu beZimbabwe mhlawumbe esingabona kudala ukuthi uhulumeni weSouth Africa ayekethise phezu kwalolu daba.
Thina besizamile ukuthi sike sidibane naye engakazi waxoxisana nabanye lapha ngoba thina kudala siluphethe lolu daba kodwa inxa yohlelo ade hamba ngalo kasenelisanga ukuba lethuba lokuthi sike sihlaleni sizwe ukuthi kuthwele. Kodwa ke ngalokho esesikubona esesikuzwile ukuthi uyakwamukela yena ukuthi incwadi lezi azizukurenyweka and thina siyakunanzelela ukuthi abantu abaningi abaqualify abantu abaningi behlulekile uku-apply abanye vele badelile uku-apply abanye sesisizwa vele sokuvela nama-rejection abanye nje kuma-waivers lawa sasicabanga ukuthi maybe angabasindisa ekuthini umuntu azichaze ukuthi senesikhathi esingaka nempilo yakhe izoba-affected kanjani kukhanya akweneliseki. So ma simlalele simuzwa kuphela ukuthi hhayi usitshela nje ukuthi siginyilitshe nje bathi bona basebezimisele ukusamukela kusho ukuthi balamalungiselelo asingeke sikwazi ngempela ngoba lokho nathi linde ukuthi ngabe yingxoxo esixoxisana naye simuzwe ukuthi kanti uhlelo lolu lasebesithi sebezimisele ukwamukela ngalo abantu luhlelo bani ngoba ihlelo lezo kumele zifike phela endlebeni zabantu babezazi.
Inxali ikhulumisana labo asebencitshiwe amaphepha kumbe abangelaqiniso lokuthi bazawaphiwa bathi bazimisele yini ukuphindela eZimbabwe?
Kunzima kakhulu ngoba abantu kahle kahle ma bekhangele isimo esikhona ekhaya abanye bavakashe ezinsukwini abanye bangabavele bajwayele ukuhamba abanye abakaze bahamba for a long time kodwa kuyaziwa ukuthi isimo somnotho asikaguquki futhi kanti abantu abaningi esiphila siphila sixoxa nabo ekhaya bayakutshengisa ukuthi isimo somnotho sibi sibucayi kuchaza khona ukuthi abantu enhliziyweni zabo abazimiselanga ukubuyela kodwa akusela ngenye indlela. Namhlanje nje kuthona ekugijinyiswana i-Home Affairs ibigcwele eUven ibopha mpela abantu baboshiwe abaningi so bazothwala nzima and noma bengazimiselanga noma betsho nabo ukuthi basafisa ukuthi balungise impilo zabo lapha abanye kudala begxilile lapha basakwazi nokuthi khona lekhaya bayoqaleka u-awa khona ungaphi.
Hello ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukubalwa kwamavoti kuyaqhubeka eKenya kulandela ukhetho oluqhutshwe ngolwesibili goqela olokukhetha umongameli njalo inani lamavoti kamnumzana William Ruto obe ngumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta libikwa likusilinganiso esedlula kancane amajumi amahlanu ekhulwini i-52% kuthi esikamnumzana Raila Odinga oncintisana laye silandela eduze ku-47%. Impumela le ivezwe izolo njalo bekuse masinyane ukuthi ingabonisa ozanqoba ngoba kubalwe indawo ezingcosana nje kuphela. Enye impumela yokhetho olugoqela olwamalunga edalela ephalamende labo siba lukhulu bezigaba isiveziwe. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mandla Nkomo, isizalane seZimbabwe esesihlala eNairobi eKenya, esibheke lolu khetho ngelihlo lokhozi.
But into enhle ukuthi lokho eZimbabwe thine sikubiza ama-V11 lapho kuthiwa ngama-34A wonke ase-online. Ngenye indlela wonke umuntu ole calculate ngaqala ukuthi abe a teacher ebona ukuthi kuyakhe constituency kunjani but ukuthi umuntu aze abala ama votes wonke for ilizwe lonke jikelela lokho kuzathatha isikhathi ngoba according to electoral IEBC kube lama total voters angu 14 million so ke ngezinye indlela ukuze umuntu awine kuyabe kufanele ukuthi adlule i-threshold ye-7.1 million. Kodwa ke hayi abogovernor kwezinye indawo, abo-MP, abo-women's representative kwezinye indawo sebeqalile ukuthi badeclare bephiwe ama-certificates abo yi-IEBC.
Abantu bathule yini kumbe kulezihlakalo zodlakela? Kuke kwaphuma eminye imbiko ukuthi lapha lalaphiyana bekubotshwa abanye. Singabona kuqhamuka yini udlakela nxa omunye walabo abasekelwa ngabaningi benganqobani?
Ngokuza kwami esithandekile, ye kuhamba kusiba khona indawo lapho okuba lokuxabana either phakathi kwabalandeli balaba abancintisayo. Kwezinye indawo bona ngokwabo kweza ngo-MP whatever, kuye kwaba khona izehlakalo ezokuthi kuke labanye abagcine bebambana kabi. Kodwa nxa sithi siyakuqhathanisa la kweminye iminyaka, singathi udlame lwakhona hhayi luphansi kumbe vele lulutshwana kakhulu ukuthi lungenza abantu bakhathazeke ngokuthi kwenzakalani. Mhlawumbe kwenziwa ukuthi wonke umuntu nje usalindile ukuthi ezwe ukuthi impumela yokhetho yona izaba njani. Mina ngibona ngani ongawo ozawina asoza wine ngenani elikhulu kakhulu. Yikho kokungenza ukuthi mhlambe abanye abalandeli babo bengajabuli ukuthi umuntu wabo kawina. Kodwa enye into esinanzelelayo ukuthi uzathola ukuthi i-county njengeNairobi iba lo u-governor owina ebe ngo-side lika Ruto, mhlawumbe uthola ukuthi u-senator kodwa labo MP abanengi basesayidini lika Odinga. So ke ngenye into engenza ukuthi kugcine kungabi lodlame, ngoba kukhanya abantu baseKenya bavote bekhetha abantu ababafunayo ababathembayo, lanxa nje i-turnout ibe phansi at only about 60% ehle kakhulu nxa ithi yaqathaniswa la kweminye iminyaka.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo, isizalwane seZimbabwe esihlala eKenya eNairobi, ubeqoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eKenya. Inhlanganiso ezinakekela amalungelo abatsha zithi zizananza ilanga lokuqapha abatsha emhlabeni jikelele ele-International World Youth Day ngolwesihlanu kuyona le iviki. Ugeina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe, umnumzana Romeo Machazi, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina si-organization okuthiwa yi-Active Youth Zimbabwe sikhona pha koBulawayo. Inhlanganiso le i-Active Youth Zimbabwe ngiyabontanga kumbe ngithi khangela inhlelo ezikhangelwe ngontanga kumbe ezilokwenza lokuthi zidevelophe kumbe ngithi development yabontanga. Sikhona lapha ukuthi sifundise, sitraine, si-researche njalo ngesilungu lokuthiwa iku-rehabilitator kuma-services kumbe ngithi kunhlelo ezifana lezokuhlukunyezwa kwezidakamizwa. Sikhona ukuthi sikhangele inhlelo zokufundisa ngamalungelo ebuntu.
Ilanga lokunanza abatsha emhlabeni jikelele ngolwesihlanu mhla ka-12 Ncwabakazi 2022 lina lihlose ukwenzani ngelanga lonelo?
Nxa sikhangele ilanga elikhona elibuyayo, upcoming event ekhona ngolwesihlanu mhla ka-12 August okuthiwa i-World Youth Day, siyinhlanganiso sikhangele ukuthi sisethe up i-information booth kumbe ngithi itafula, sifake ama-booklets kumbe ngithi i-IC material ngesilungu elokufundisa ngezinto ezizokuhlunyezwa kwezidakamizwa, ngoba siyananzelela ukuthi izidakamizwa zihlukumeze umphakathi okakhulu ontanga kwelakithi. So siyinhlanganiso sibona kufanele ukuthi since bona laba abatsha kumbe ngithi ulusha yilolo affected kumbe ngithi olusenkingeni kakhulu ekuhlukunyezweni kwezidakamizwa, siyalesilokho sibafundisa, sifaka ulwazi kibo, sibabonisa njalo sizama ukubafinyelela ngendlela zonke ezikwanisekayo ukuthi sibatshele iqiniso.
Okunye elifundisa ontanga kuyini?
Sizabe sile information ama booklets ubeyithi izifundiso koko lokwenza ngezinto zemalungelo wabantu ama human rights, i youth for human rights, ngeyi program esebe siyenza sikwiza indlela zonke lezokufundisa ulutsha ngamalungelo abo lama responsibilities abo, ngoba siyananzelela ukuthi ontanga abawazi amalungelo abo. Sike senza i survey ubeyithi research, njoba nje ukuthi research is part of umsebenzi esiwenzayo. Sananzelela ukuthi sibabuza ukuthi kanti vele ama human rights kuyini, kumbe ithi amalungelo abantu kuyini. Sananzelela ukuthi abanye bangkhona abakwanisi kuqamba even amabili kumbe amathathu, while ku Universal Declaration of Human Rights kule 30 human rights la ku constitution yethu yakhona pha kwelelizweni. So ngizinhlelo esiyabe sizenza, nxa sebe sisiza njalo iground abanye baye bedlala ibhora ngale, silama team amabili esiwafomile ukuthi beziyengqili kanye sibe zingqikilana ephumu la South kwenye ground ekhona pa locally, kuzindlela zonke zokuthi sibakhiphe busy, bebe occupied through sports, kuzindlela zokubafundisa.
Alo ke ngumnumzana Romeo Machazi oyinhlanganiso ye Active Youth Zimbabwe obexoxa ekobulawayo le Studio 7. Okumanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezedlula isilinganiso esingamachumi ayisithupha zihlala ezindlini zazo ezazithengelayo. Lokhu kwethulwe lugatsha lwezamanani olweZimstat. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iwetela yePlumtree ethiwa Kombani Lodge ichile izolo yachabalala yonke. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ikusenenhle balandele ke bomsakazo Studio 7 nabasakazi bonke, siyabonga kakhulu ke isikhathi esipha sona ukuzizwa sifaka imbono yenu emsakazweni. Siyabonga kakhulu Studio 7, nami ngithanda ukufaka ke umbono ke laphana ke ikakhulukazi ngiqondisekele laphana kumthwakazi Republic. Madoda, yekani ukufosa amaNdebele ukuthi balandele imthwakazi Republic, into esiyilwelayo amalungelo ukuthi sibe le freedom of choice. Isakutho ukuthi ukuba lindebele sokumele wonke umuntu ayigcwala kumthwakazi Republic asibone ngokufana. Abanye sithanda iZimbabwe injengoba injalo, usuka eHarare usiya eBinga, usuka eBinga usiya Quake noma kuphi, iZimbabwe yonke siyithanda njalo. So abantu especially umthwakazi, yekani madoda ukufosa abantu ukuthi balandele umthwakazi. Umuntu lelungelo lokulandela-ke izalo PF noma izalo PF sivule lizwe betshontsha besenza konke bebulala abantu, akusikho ukuthi-ke vele wonke sekumele alandele imthwakazi Republic. Abafuna ukulandela izizalo PF bayilandele, abafuna ukulandela imthwakazi Republic abayilandele imthwakazi, abafuna ukulandela ke laphana ke icembe elikhulu CCC abalandele ke icembe ke laphana, abantu bazikhethela, abantu umuntu ababona ukuthi ngoye ozakhulula ilizwe laseZimbabwe. Siyabonga kakhulu, asikhulumisaneni kahle into singayigqukuzela ke yikuthula umusa lothando eZimbabwe. Siyabonga kakhulu.
Linjani lonke ku Studio 7, igama ngumusani Thunu ebudilima West. Ngithanda ukukhuluma kakhulu ngokwemthwakazi Republic Party lethi Zimbabwe fanele iqunywe phakathi. Bafethu, iZimbabwe asiyakheni sisonkeni sibambene, okuhlukana lokho asingeke sikukwanise, njalo akusebenzi ngoba singayisebenza ngokwama-tribe izasihlupha, ngoba lathi nje singamakhalanga sinje amaNdebele azangasiphathe kahle, basihlukumeza, basithathela iland yethu, basifakela ama-chiefs abo. Namhla siphila phansi kwabo-chief Mphini, ama-chief amaNdebele belahleli phakathi kwamakhalanga uzebulala isikhalanga, basithathele iy'nkomo zabokhulu bethu, but sathula singamakhalanga ngoba thina vela zange saba ngabantu be-violence. But namhlanje abantu besiNdebeleni abasekukomplaina kakhulu ngokuhlukunyezwa ngamashona. I think abantu besiNdebeleni bathi bebuya lo mzilikazi bevela e-South Africa KwaZulu Natal laseMpumalanga province, lapho umzilikazi adlule ethumba abanye khona eMpumalanga, bathola sihleli lamashona, basihlukanisa bona. So kabasekele thina amakhalanga sisidlalele lamashona. Wona mawufuna sifuna ukubuyela eSouth Africa ngamabuyele ngoba labo basilukumeza. So singasebenza ipolitiki ngama-tribal lines angeke isisebenzele bafethu. Asihlanganeni sakhe neZimbabwe sibambene sonkene. Ngiyabonga.
Linjani Studio 7, igama lami nguMusani Thunu. Ngithanda ukukhuluma ngabafana laba bemthwakazi labo umqondisi labangani bakhe. Laba abakhala ngokufuna ukuphuma eZimbabwe beqomela izwe. Thina nje singamakhalanga. Thina sakhala ukuphuma phansi kwamachifu amaNdebele la afakwayo phakathi kwetamakhalanga kuzobezo sincindezela besihlukumeze besitshintshise ukukhuluma besilahlitha amasiko esikhalanga sisakhala ngakho khona lobo kuqala amaNdebele asihlukumeza. So ipolitiki yena bomqondisi labangani bakho mali ihambisa ngokwama-tribalism kuzabanzima ke alisoze likuthole khona lokho elikufunayo ngoba thina abanye asingeze kuvume ngoba amaNdebele asihlukumeza ngendlela basithathele ilend yethu bahlukumeza okhulu bethu bathatha izifuyo zabo okhulu bethu. So le into yenu nje ikudlala nje ngesikhathi sabantu nje balahlisa iganga nje akula mthakazi ezabakhona lingazi liyenze nezilongo thina esiphakathi kwakho elisitshela ukuthi siphakathi kwayo imthakazi yakhona le singakuvumi umhlangano lo ayengeke ibe khona imthakazi yenu le elifisayo. So asizamanini ubambana sibuyakhe iZimbabwe ngoba amaNdebele amanye asho ke-South Africa babeyabathumbula umhlaba wamakhalanga lezinye izihlobo ezilokhu umngcele lo osekuthiwa yimathebelele ndona amaNdebele engelalendi khona lapha kuleli lizwe. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7 salibonani tshona njani Studio 7 ha esiyazizwa indaba lithi hayi hayi MRP bakithi indlela efuna ukuhamba ngayo mina mbona sizahlupheka kweminyaka eminingi badivide abantu kakhulu mani hayi impela kungathi kusize amavoti next day usakhuluma ukuthi abantu abahlukane le kukhulumela i-CCC kho lapho ukhangele ubona i-CCC enganceda abantu kodwa uthi wena hayi abantu abahlukana lalokho behlukana into zamashona sihlala sikhuluma sithi asike sekeleni kupenda abantu nge-brush eyi-1 amashona la ahlupheka njengathi amaNdebele lapha sisikhangele inhlangano engakhiphi izana ukuthi yiphi sincedisane nesonkele bakithi sekeni kubadlulana eZimbabwe. Siyabonga bakithi lathi sinje so singabakini impela komthokazi kuthi indlela elifuna ukuthi sisebenze ngayo kasiye eqondileyo kwamanje maybe izaba right maybe after 10 years ngendlela ifuna ukuqubela izwe ngayo kwamanje asincedisane bakithi sikhipheni izana esidulweni. Siyabonga
Studio 7. Studio 7 litshona njani litshona njani asi right kodwa akasisekho right asisekho right igoli sitshintshile igoli sekukubi lapha egoli anytime lisilindele khonapha ekhaya lisilindele sizoza ngobuningi bethu sonke sigcwele lapha egoli siyeza ngobuningi bethu lisilindele lisihlangabeze kodwa mase size ekhaya sesizolungisa lapha kobulawayo simele sibuyisele endleleni eyayingakhona komthwakazi kumele sisebenze sesizosebenza lo muntu ongafunakaliyo lapho lathi simbuyisela kubo manje ngiyabonga yimi lapha eGoli.
Studio 7, Studio 7 linjani? Linjani basakazi bethu nje lonke? Labalaleli nje bonke emazweni omhlaba. Ye, hayi, siyaphila, sisaphila mphela. Kulomama mama lo othi mthwakazi kumbe sihlahlabani mthwakazi. Inhlangano enjani zwana ke mama imthwakazi izokhulula abantu bemathebeleleni angeke sakhipha izano ngochamisa stili yabe lokhu izano straight thina sifuna ukuzimela siyimathebeleleni simthwakazi. So wena ngombono wakho lo ongcolileyo othi ye kumele ukuthi sikhiphe izano ngochamisa uchamisa umnanga uchamisa waphuma kwenye ifoto lapho esithi umnanga wakho umfowabo so ukhipha njani umuntu lomfowabo wena khonapho uqasululane khonapho namama kahle kahle mama ungazama ukusihlamukisela abantu bakithi thina sifuna ukuzimela siyimthwakazi republic park wena nje ma ukuthi akuboni lokho yekela abakubonayo becontinue uhambo lwecontinue uhambo lwe mthwakazi thi
elawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika owayengumongameli umnumzana Donald Trump walile ukuphendula amapholisa imibuzo lapho bembuzisisa ngodaba lokuthi amankampani akhe awedolobho le New York ahamba njani. uTrump usebenzise umthetho othiwa yi-Fifth Amendment ovumela umuntu ukuthi angaphenduli amapholisa nxa efuna. Kolunye njalo udaba eleChina libikwa selize layekethisa uhlelo lokugqagqela eleTaiwan kulandela ukuvakatsha kukasomlomo wedalele the House unkosikazi Nancy Pelosi. Ubudlelwane beChina leMelika bukusimo esibi ngenxa yohambo lolu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungulayo izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
UNancy Pelosi uhamba lwakhe belungaqondananga le-White House, beluluhambo oluqondane laye njengomkhokheli we-Congress. Utshilo yena ngokutsho kwakhe abantu abakhulumela ofisi yakhe ukuthi uyazihambela. Ohambeni lwakhe ayisilohambo olunganqatshelwa yi-White House, ngoba yena ubehambela ukuyahlangana labantu wama-human rights activities, njalo bengasoza anqatshelwe yi-China. Mina i-China le-friction le sisibakhona iwethuselana kwamazwe. Nxa kungaba le mpi, impi takes a lot of time, isikhathi esikhulu kakhulu ukuthi ilizwe lize lihlasele elinye kumbe amazwe ehlaselana. Ngoba i-America ngaphandle kokuhamba kukaNancy Pelosi le-Taiwan yoyi-island lokho, balezinto eziningi kakhulu abazenza bonke ezeyikhonomi, siyabona ezesports, zonke lezi zinto kuzamele ukuthi baqale bazikhangela ukuthi sifuna ukudiliza yini ubudlelwane lobakade silabo. I-America isiyafaka set up ama-industries abo, industry e-China ukuthi ama-China athole imisebenzi. Singakudiliza lokho kade sikubumbile lama-Americans nxa siyi-China. Kumele kube lalokho esithi bayaplana, umuntu uyakhangela, kube le-strategy sokuthi impi ivele imi ngasiphi isizathu. Lokhu uvakatsha kwaNancy Pelosi lokhu mina kimi into encane. Ambone futhi enye into engenza ukuthi kuvuke kusasa kulempi. Zikhona ezinye izinto eziqakathekileyo ezingabenza ukuthi balwe kodwa vele bahlala besethuselana. Because laba they are superpowers. So ama-superpower amabili ukuthi azaqalisini kuzabathatha isikhathi ngenxa yokuthi kumele bakhangele namazwe aseceleni kwabo lokuthi ngubani oseceleni lokuthi siqalise impi. Ngaphandle nxa uyiRussia ezimele yodwa ekwazi ukuthi ngizabhidlisa kuphela. Ngoba sometimes lani linama-journalist liyakhuluma ngendaba engikhoyo, izicini khona. Mina lapha vela ngiyibona indaba ekhona lapha.
Siyabona ezinye iziphathamandla zakwele China ziyethusele zathi zingagcina zihlasela amabutho eleMelika. Ubona kusenzakala yini lokho?
Akukho ukuhlaselana lapha. Singananzelela ukuthi amazwe amabili la iAmerica le China. Usubambeni wena khonapha kuleli lizwe, kumbe ufuna ukuthenga isutu, kumbe ufuna ukuthenga isicathulo, ngumgano wokudlela kuthiwa made in China. So i-made in China leyana means a lot, ngoba nxa kungaqaliswa impi i-China iza kumangani. Because i-China iminge e-America. Abantu e-America bazasala be-China bazasala bengela msebenzi. Thina ngapha e-America singalwa le-China, sizasala singela zinto zokudla, lezinto zokuphathela. Uyabona umfanekiso ukuthi ekuqaleni lapha ukubeka waba lama-shortages okudla ngenxa yokuthi ngesikhathi se-COVID imikhumbi bengahambi kuhle. Just lokhuyana nje ngumzekelo somncane engifuna ukuwufaka ukuthi ubone ukuthi i-America le-China ukuthi baze bavumelane. Wona laba bethuselayo ukuthi upresident weChina ahlasele iAmerica kuzabathatha isikhathi, ngoba kumele bakhangele labo strategically ukuthi nxa bengaqalisa impi leAmerica abantu belizwe labo bazabatshela bathini, bazabagcina ngani, bazabaqhatsha ngani. IAmerica layo ingafuna ukuthi ihlasele iChina izazibuza ukuthi kathi kuyini esingakusebenzisa, ngoba le spoon uvele kasikwanisa ukuzenzela senzelwa iChina. I think nje kuphongwe ethusela nokungela msebenzi.
Siyabonga nkosikazi Priscilla Ndlovu ngocubungula ke ezombusazwe ekhona pha kweleMelika edolobheni leSeattle. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo. Amapholisa abikwa edinga abanini beplazi lesidakeni elisenyamendlovu. Umphathi ntambo obona ngezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba usethembise izalane zeZimbabwe ezikele South Africa ukuthi zizaphathiswa ukuya ekhaya nxa amaphepha azo engaphela umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.